Amazwi akhulunywe ngumalaba uChief Justice ngamazwi aqakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services. Yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe, abantu bayihloniphe, abantu bathembele kiyo ukuthi nxa ithe yenza isinqumo, isinqumo kube yisinqumo esiqondileyo. Njalo atshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo-Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khonalokho akukhulumileyo, kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo, kodwa amazwi yiwo kanye.
Kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatsha lwezemthetho.
Ezomthetho kumbe singathi judiciary ngenye yezingalo zokubuswa kwelizwe, zokubuswa kwabantu. Siyakwazi ukuthi nxa sikhangele ezomthetho zicamala zezisiyale kube sokusithi i-executive kumbe singathi abakhulu bakhona labo bacamalaza besiyale kube sokusithi ke i-legislature ezomthetho abachayi bomthetho ephalamende labo bakhangele kwenye indawo. So khonokho kwenziwela ukuthi kungaze kwaba lolunye ugatsha olwengamela olunye, kodwa zisebenza zisebenzisana, alukho olungaphansi kolunye, alukho oluncane kulokulunye. Kodwa esuka sikunanzele ukuthi nxa sokubuya kwezokuthoniswa macala kwezomthetho okuvamileyo ukuthi ikakhulu nxa kule politiki phakathi kungani i-judiciary system yethu isukuye nganyelwe kakhulu i-politics yelizwe. Ufica ukuthi lanxa umuntu elecala elisegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonga ukuba lula nje liphephuke kube ligwebe eliphephukayo kugcine ungasela cala. Kube sokusithi lo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke, kube sokusithi kizigilamkhuba ngenxa yokuthi mhlawumbe zinama thele kwezepolitiki kubandlela ithile zigcina zona zingasenziwa lutho. So yiko kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi. Kodwa kukhulunywe nguChief Justice uMalaba yikho kanye ugatsha lwezomthetho sikhangela ukuthi lungakhethi hlangothi, kube lugatsha oluthenjwa ngabantu, kube lugatsha oluthandwa ngabantu, njalo kube lugatsha olusebenzisana lozulu olusebenzisana lazo zonke izinhlangothi ezingaphathise kuthini umthetho ubanjwe ngendlela eqondileyo. Kodwa singathi siyakunanzelela esikhathini esinenge kugcina kuyikuthi laba abangazi muntu yiba umthetho osebenza kibo kakhulu osukube lukhuni, kube sokusithi laba abaziwayo kwezepolitiki esikhathini esiningi bagcina ingalo yakhona isiba lula. Yebo, yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulabo abayebethe baba la lamacala. Singazi mhlawumbe mbekuya kusenzwela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hayi umthetho ulinganisa wonke umuntu, kodwa esikhathini esinenga kubi njalo. Kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho, hayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo, umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo. Of course yasibe la amacases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benata wasegwetshwa. Kodwa-ke hhayi olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhana lwathi hayi umama lo kayekelwe ngoku beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisa sana. So wagcina ke gijiwelwa namama. Kodwa esikhathini esiningi sijale ukubona bezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphi uhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephula amacala kodwa angabanjwa.